isendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abebhanga elikhulu lelizwe leRBZ batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezomnotho, inkohlakalo, izikwelete lokunye okuthiyeneyo. Isicelo sokuhlawula isibambiso sebheyile ekuthethweni kwecala labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo sizaqhubeka sihlaziywa kusasa. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kodaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baveze izizathu eziningi ezokuthi bekhululwe ngesibambiso sebail kanye lokuthi abangeke bebaleke elizweni ngoba nxa befuna lokho ngabe sebakwenza. Bebecela ukukhululwa emthethwandaba ngemali yesibambiso ebheyili njalo umthethwandaba ubukuphikisa lokhu. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights igcizelele lokhu kumsakazo weStudio 7 njalo yathi udaba lolu luzaqhubeka kusasa, okutsho ukuthi abasolwa abazaqhubeka bevalelwe esitokisini. Abakade bedinga ibheyili namuhla babalisa omnumzana Nyasha Frank Mphahlo, uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamchirai Jacob Mukura kanye lonkosazana Farirai Gumbonzwanda. Ngaphambilini batshele umthethwandaba ukuthi abanikwa ukudla entolongweni njalo balala phansi esamendeni bengembathanga. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, ethule umbiko izolo isola ukubotshwa kwalaba bantu.
Esikuselayo nge-information esiyitholileyo kuthiwa la abantu kade behambe bayatraina ku-strategic non-violence i-theory le-practice. Nxa ungukuthi kuliqinisa ukuthi wabothelwa khona lokhu ngakhala i-statement ziqhuma ngokuthi khona i-strategic non-violence asoqala yiyo indlela thina abalweli bamalungelo onto kumele siyisebenzise kayiladlakela, ngoba ukuze kuthiwa umuntu i-human rights defender kumele ahloniphe ama-principles amabili. Olokuqala ukuthi non-violence le university. I-non-violence ukuthi yonke imisebenzi yakho yenza uyabuyenzi ngebandlakela. So thina sikubona njengenhlanganiso eyodwa nje isebenza i-non-violence, i-strategic non-violence ekwenzeni kwethu. Sibona kusebenzela ngoba asihlukuluzi muntu, akulimali muntu, silwela amalungelo, sidimande i-social accountability kuma-policy makers la kuma-duty bearers ngendlela engiladlakela. So kuqakathekile kakhulukazi ukuthi nxa abantu behambe bayatrainwa, betraina i-non-violence akusoqala because kwenze iwoza yasukuma ilungelo u-Section 59 ukhuluma nge-peacefulness. So i-peacefulness yangkhona kumele bayithole ngokufundiswa, unless nxa kulokunye esingakwaziyo. Without strategic non-violence iwoza kayikho. Esisebenza ngayo udlakela kalukhu kuwoza.
Lingabe lizwela kakhulu abesifazane kumbe likhuluma ngabo bonke ababotshiweyo? Njalo lithini ngabesifazane
ababotshiweyo? Ngakukhulumela kakhulu kwabesifazane ukuthi khona xa sinanzela umama nxa ebotshiwe abantwana ngekhaya, umama ikhathi esiningi yogcina abantwana, uba kuma-cells komuntu ongumama lo, kulo muntu ongubaba kulokuthiyana, uphathwa ngoba mama izindingeko zomama ekubothweni lelezo obaba zehlekene kakhulu kanti so ikwathi sikhuluma ukuthi wena siyabe kuliphutha nxa ukuthi uhulumende amapholisa abophe lawa abantu evela trainer kumbe kuvela qeqeshwa kumzabalazo ongeladlakele esifashesh 9 violence.
Inhlanganiso yakho ikumanyano weMathebeleland Collective njalo lake labiza umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi lixoxisane la ngezinye indaba ezihluphayo eMathebeleland. Lingabe kathesi lokho lisuthiseka ngombuso wakhe kumbe kunenge lifuna ukumtshela khona.
Ingxoxo ziqhubekela siya phambili. Xa sekulento esifuna sizazi umphakathi ukuthi sithole lokhu lalokhu sizakukhuluma ngemva kokukhulumisana la isize ngoba kathi sesile ndlela yokukhulumisana lomongameli welizwe. Ongoing engagement. Futhi asukuthi isingeja naye laye yedwa kuphela. Kulama ministries alento ezisihluphayo esazikhuluma ngazo nxa sesitheza khulisana labo sabonisana kwakathi siyaqelisana ukuthi sifuna lokhu lalokhu lalokhu nxa bengasakwenzanga kumbe nxa sekwenzile sesukuthi sipublicize sakuphathisaze ngesikhathi esifanele.
Lo ngunkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatshalwayo eZimbabwe phezu kodaba lwenkohlakalo njalo. Lolu gatsha soluphethe okwamanje ilabo abazakhangelana lezikwelete ezalo lugatsha lokunye okuchiyeneyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhla isithi yenze lokhu ngenxa yokungethembeki kwenkokheli okukhanya ukuthi ekayisebenzisanga imali ngemfanelo. Ithi inhlolisiso eyenziwe kusukela ngomnyaka ophelileyo iveze ukuthi ezinye izisebenzi bezintshontsha imali okumangalisayo. Ithi isimange ngale udaba lolu emapholiseni ngakho kayisoze ikhulume okunengi ngokwenzakalayo. Inhlanganiso le igcizelele isithi isizama ukudinga enye imali yayo ebantwini abacatshangelwa ukuthi bayintshontsha. Kodwa umnumzana Cousin Zilala oyengumqondisi we-Amnesty International eZimbabwe uthi wabanjwa ngamandla ukuthi asuke esikhundleni sakhe nyakenye. Uthi kazange anikwe ithuba lokuthi aphe ubufakazi bokuthi basebenzisa njani limali okuthiwa kayisetshenziswa ngangemfanelo. Uzilala uthi kungamanga ukuthi wantshontsha labanye bakhe abagoqela umnumzana Tekshiwa Musiwa lo nkosikazi Sibongile Zilala. Abathathu laba sebefuna ukuthi bahlawulwe izigidi ezintathu zamadola i-$3 million yokuqanjelwa amanga i-Amnesty International. Asizweni umnumzana Cousin Zilala exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina abangisangi 7, they forced me to resign. Na resigna because of their pressure. So it's not ukuthi bona kule problem abayi-identifyayo kimi baze bangixotshe umsebenzi. Abangixotshanga umsebenzi, na resigna. Kodwa ukungixotsha kwabo ukuthi they created such environment eyenza ukuthi umuntu ubone la ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini. Especially they are one of the senior directors oseLondon. Wangitshela ukuthi ngimele ngitshiye umsebenzi because sengihlale kakhulu. Kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu babo abafuna ukubafaka and sebekugcwalisile namhla because anti basebexothile ibhodi ekade likhona sebefake abantu babo. Yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwaMnesi. Ayikhona ukuthi kule problem engayenza yakula. Bathi bona ngathi mina sengirizayinile ngabanika 3 months notice. Sengibaphile 3 months notice. They couldn't even carry out the audit ngikhona because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona just to prove my case ukuthi mina angilaqala engaliyenzayo because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court. So it was a way yokuthi bavale isikhala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal. So i-audit le bayabafuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba ese-court. Kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo akula qala elayenzakalayo because ba reporter after the media report ba report emapoliseni
amapoliseni bathini babazilala
amapolisa ayenze investigation bakhangela iaudit babe lamapolices eamnesty belako konke kuhlanganiswe neconstitution yeamnesty kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingaphi I think babuza labo ukuthi imali yajontshwa imalini even labo abe amnesty ngifola ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo nalo ukuthi nxa kule mali yajontshwa imalini abawuphendulanga umbuzo nalo because ngamanga akwakungelaludo amapolisa lawo athi wona no lapha sekakulacala bagcine bebhala incwadi ku-amnesty ukuthi if you have evidence yokuthi abantu laba bajontshwa bring more evidence kodwa elisi sinike khona kathesi akula lapho kutshengisa khona ukuthi abantu laba bajontshe imali ngamanga so lathi sabona sesibone khonokho sabona ukuthi lokhu it was just a defamation of character so we have sued them for about 3 million the three of us for defamation of character and malicious arrest so kule 3 cases in court because of that
abanye ngobani bolaba abathathu akubaqamba amagama abo lezibongo zabo
right omunye wakhona nguchairman othiwa ngutekshwa msiwa owayengu-chairman e-amnesty zimbabwe omunye wakhona was the finance manager othiwa ngusibongile zimbeka so bona sibathathu sinjalo sibathathu kangako yithi esayenza khonokho
ye kodwa icala langikhona ngathesi elisemthethwandaba lihamba njani
ya singathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela thina sabasiwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda but we have sent them someone sebe-revisile ama-someone
umnumzana Cousin Zilala wayengumqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare kunjalo nje isikhulumeli seAmnesty International ezansi yezwekazi leAfrika umnumzana Robert Shivambu walile ukukhuluma ngalolu daba
So I don't want to go into a debate with Mr. Cousin Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Kangifisi ukwenza ingxoxompikiswano lomnumzana Cousin Zilala. Kukahle kakhulu nxa efise ukuthi akhulume lani.
Yeah, so unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued. For legal reasons.
Ngasizoze sikhulume okwedlula lokhu esikwethulele uZulu namuhla ngoba lusemapoliseni.
Because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't.
Umnumzana Robert Shivambu ngumqondisi obona ngokukhitshwa kwembiko kunhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika. Ubexoxa ecingweni eseJohannesburg kwele-South Africa loGibbs Dube. Umqondisi webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka kanye lomphathi ntambo obona ngezamandla kagesi umnumzana Fortune Chase namhla batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezenotho inkohlakalo ungaqhubi kuhle umsebenzi kanye lokumemethekiswa kwembiko engayisiyo enkundleni zokuxhumana. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana John Mangutshka lo Fortune Chase bebephendula imibuzo phambi kwekomiti ebona ngendaba yemihlobo yamandla emlilo eye-Energy and Power Development Committee ekhokhelwa ngumnumzana Joel Gabuza Gabuza. UMangutshka uthi abebhanga le-RBZ bahlawulele ngokwaneleyo imali yamafutha kodwa bathi kukhona okunuka santungwana kundlela ithengiswa ngayo.
In my local economic language, something called market failure. So the question market failure.
Kulwazi lwezimali engilalo. Kukhona okubizwa ngokuthi ikwehluleka kwesimo somkambo. Lesi yisimo esibangelwa yikungaziphathi kuhle.
to be accountable to, for action.
Uchasi yena uthi isimo sezombusazwe ngesinye esengezelela ungazinzi kulomsebenzi.
I've been told ZANU PF gurus have asked ZESA to itemize.
Ngiyele abezisa ukuthi baveze labo abalezikweleti kungabe ZANU PF kulapho esizobona khona ukuba labo ukuthiwa ngushefu balesikweleti esingakanani ngoba kusukuvele ubala ukuthi yibo okumele behlawule leyo mali. Kuqakathekile lokhu ngoba nxa umsebenzi ungasaqhutshwanga ngendlela kubangela ukungalandelwa kwendlela zokuthengwa kwempahla edingakalayo okuyikho okubangela ukuba sibe lalesi simo saseGwanda.
That's how you get the Gwanda situation.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi uhulumende uyazehlulekela.
Let's all agree, I think as a nation, that there is the failure of political leadership.
Masivumelane njengesizwe ukuba silenkinga kundlela ezombusazwe ziqhutshwa ngayo esokuziveza kundlela siqhuba ngayo umsebenzi la kumthetho esiyisebenzisayo. Ngasilayo indlela yokusebenza esiyilandelayo engenza umuntu kazane abe lalo ithemba lokuba sizoyixazulula inkinga esiyiyo. Singanelisa ukuba lo muntu oyedwa nje ogada lwezimali ongatsho ukuba le yiyo indlela esesiyilandela ngileqiniso lokuba konke lokhu kungaphela.
A solid way out to say, guys, this is the way to go. I think all this will stop.
Kusenjalo, omunye wabasakhulayo wenhlanganiso yeZimbabwe Citizen Forum, umnumzana Lonias Roji Majoni, ukhuthaza uzulu ukuba abekezele.
Njengami namhlanje uyabona ukuthi nami sendindeve ezinkulu. But okwakukhulunywa back then, ngangisesemncane, ngangumntwana, but namhlanje sengikhulile. Lami sengifike kupoint yoku-analyze ngabona ukuthi hayi okwakusenzakala kudala kumbe ngangimncane kumbe ngangingakuboni, but namhlanje ngihle ngakubona ukuthi hayi, this is the best way to go forward.
Umnumzana Chasi uphinde njalo wavela phambi kwedale lephalamende le-House of Assembly lapho bephendula khona imibuzo etshiyetshiyeneyo phezu kodaba lokusilela kwamafutha ezimota okulokhu kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama kuLive Talk namhla sikhangela ukonakala komnotho. Kambe abesifazana kubaphatha njani lokhu? Tumelani iWhatsApp kumbe i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Boris Johnson nguye obikwa ekhokhela ebantwini abalakho ukuthatha isikhundla sokuba inhloko kahulumende weleBhilithane lapho unkosikazi Theresa May esetshiya umsebenzi. UBoris ubikwa ubengakufihlo weminyaka eminingi ukuthi leso sikhundla uyasifuna ngempela ngoba esakhula isesikolo ekolishini wavele watsho ukuthi ngelinye ilanga uza kuba inhloko kahulumende. Ukuchabalala komnotho okungela mkhawulo sokubangele ukuthi abamankampani amanengi kanye labengatsha zikahulumende bahlele imbadalo ngedola leMelika. Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe yethule umbiko isazisa amankampani athwala impahla zawo ngezitimela zayo ukuthi kuqala ngomgqibelo iza kuba isiwahlawulisa ngedola lasemelika ngoba imali yama-RTGS dollars ingasathengi lutho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lokwabiwa komhlabathi lalo soluthethe inyathelo elifanayo. Intengo yezinto ezijiyeneyo ezisathengiswa ngemali yama-RTGS dollars layo iqhubeka iqansa mahlayana. Abantu abanengi bathi impilo isibanzimela kakhulu njalo bathi inhlala kahle abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni isibuye yabalize. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule lo mgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa sokuveze sobala ukuthi esasikutsho ukuthi iZANU izasibulalela ilizwe sokumgceke kuyabehlula ukuthi ilizwe leli benzeni. Sikhuluma nje kunjenje namhlanje isinkwa sesiyi-$5.70 kuyabe sokusiya ngokuthi usithenga ungaphi. Abasemaphandleni isinkwa bayasigcina namuhla. iZANU iyehluleka ukuthi ivume isiyehluleke ukubusa leli lizwe njalo kuqinisekile ukuthi iZANU kayikhethwanga nguZulu. iZANU yakhetha i-constitutional court ngabashiye sebethulekile sebehlukuluze abantwana baseZimbabwe iminyaka esiminingi esipini sithi kusina kudedelwana.
Babu Gawule uyakhuluma uMakhumalo lapho uthi sokulehlulo kuyinto lokhu ngali yadeda kancane.
Ngiyamuzwa sibili kakhulu uMakhumalo, ngiyamuzwa sibili khuluma ngendaba ezimqoka ezithinta isizwe njengoba umumo welizwe unje. Ukuhlanganisa umqondo kuhle kakhulu, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina thina-ke njengebandla elikhokhelwa ngubaba u-Emmerson Mnangagwa ku-new dispensation nalesi kiyo, ngithanda ukuthi ngithi angivumelani lalokho okuthiwo nguMakhumalo yilezi zathu zami ezilandelayo. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ngithi okwakuqala uMnangagwa sibili ngumuntu ofuna ukulungisa izinto, kodwa kule sandla sokwehlulekisa ubaba uMnangagwa esivela ebantwini abayibo bathi izinto kaziwome ukuze kusasa bavuke bethole lokhwana abakufunayo. Kodwa-ke abantu uMnangagwa PF njengephathi ayisiye ekhweza zonke izinto zonezo ezikhwelayo. Abantu bafuna ukuyehlulekisa ngokuvuka namhla abantu bekhwezile izinto bengalazi izizathu zokwenza. Kugangwa kusenziwa yonke into, kubhenwa izimali, kwenziwa yonke into ento yomumeni onjengayona lowo.
Ngiphenduke kuwe Makhumalo, uyamuzwa ubaba uGawule uthe umnotho obhidlizwa yizitha.
Ake sifundeni ukutshelana amaqiniso. Selaqamba amanga liqambele izizwalana zaseZimbabwe amanga aseze yaphela. Kambe shuwa nxa uza kuthi yizitha, izitha ziphi? Kuyini elathi khona yini elawinayo, yini elibusayo? Kanti izitha zangikhona sezivelanga. Lathatha ilizwe sithenga isinkwa nge-80 cents lina lingena ngo-2018. Sathenga isinkwa nge-80 cents, sithenga i-cooking oil nge-$2.50 i-2 liters, sithenga inyama ye-$10 eyayiqeda iviki. Konele ukungena kwihlubo lina kwahle kwadilika. So isitha mbani, isitha yini? So Gawule, isitha nguwe lebandla lakho.
Yebo kunjalo baba uGawule.
Angivumelani la uMakhumalo, isitha ngabantu labo abamhlophe abantu sithola izibuthi abasapota abanye abantu abathile nganahlo nkomo. Abantu babulawa kwathiwa ku-right, abantu bebulawa ngesikhathi sisana. Yini izitha zenzana eseziphendukile namhla sezozisasapoti esezisapote enye ingxenye ngoba zifuna ukuthi kube le nyinxa ziyalawula, zihamba zifaka, zifuna ukuhamba zikhipha uhulumende abathile zifaka babo babafunayo. Yini izitha
zenezi-$15 billion yatshontshwa mbani? Ngabelungu abatshontshe $15 billion. I-$15 billion satshelwa yiZANU upresident wenu esesengumgabe owathi yena kuqatshe $15 billion. Lina ngendlela elikwazi ukubopha khona abantu kuyasidanisa njengezizalwane zaseZimbabwe. ukuthi la namhlanje umgabe selamkhipha lamtshontshela ukubusa i-$15 billion asiyazi ukuthi nga namhlanje sikhuluma kunje nje u-Honorable Nduna o-Echegut West uphume ku-Auditor General's report ukuthi wathatha $8 million wathatha $11 million uloko ehlezi ephalamenti umnyango wejele kawazi. So ungasitsheli ngokuthi kubuya belungu bafuna ukutshintsha uhulumende etshintshwa mbani lathi lina lawina. Asikhulumi ngokutshintsha kwahulumende, sikukhuluma ngendaba zokukhwela kwezinto. Zikhweze izita ziphi? Kuyini elisemahofisini? Amafutha enqola zomlilo akhweza ngumnangagwa umhlaba wonke jikelele ungaka. Akula mafutha adula njengamafutha aseZimbabwe athi edula enjalo awasatholakali. Lathi lingena lina ngoJulayi 2018 sasingamithi naye kubafiwe estation zidinga amafutha. So lokho okukhuluma yiloko ungacatshi ngomunwe gawule.
Akuyigqibe baba uGawule.
Makhumalo amasela akhona kuzani uPF amasela akhona ngoMDC yenu amasela ncha akhona and amasela ikhulumende yethu lomlando ukuthi lise i-corruption ngoba amasela la asebenza nabathengisi abakhona ngaphandle kwelizwe bebambene amasela la yiwo asiphambanisela ilizwe ukuthi ilizwe lingalungiseki. Inhlelo zikamthuli zeneze ezinhle zisupportedwa yiwo yizi zigangi lezi ezikhona.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla elibusayo elezanu PF obexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu bakhangelelwe ukuthi baza kuthi gwaqa enkundleni ye-White City ekobulawayo kusasa kumbuthano wokuvalelisa umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubhubhe ngeviki edluleyo. UDabengwa uzabekwa emanxeleni entabazinduna ngomgqibelo. Nangu umne wabo kaDabengwa umnumzana Sipho Dabengwa echasisa ngombuthano wakusasa.
Sesilungisele umsebenzi wakusasa ukuthi uzaqalisa e-White City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi la abantu bahambe bahle baqonde e-White City. Imota eyazabe ithwele i-HES iyezalandela after abantu sebefikile e-White City Stadium. Abantu basuka ngaphandle kokubulawayo, uhulumende uselungise amabhasi azaphikha abantu endaweni ezehlukeneyo ukuthi babuye lapha. But amabhasi amaningi ngawobulawayo, then iMatabeleland North neMatabeleland South. But kulabanye abantu abazabuya bevela kwamanye ama-the provinces. Siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela e-South Africa, aba-ANC, umkhonto wesizwe. Sizwa kuthiwa kuzaba lamanye ama-chiefs azabuya kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje. Ngomgqibelo sokulungisiwe sibili lokuzwayo lo hulumende la uselungisa umgwaqo lapho imoto ziyahamba khona. Sithembe ukuthi kusasa sizaba suphelile ukulungisa umgwaqo kuze ukuthi imoto zihambe kuhle. And then sebehambile abantu kuyabona lapho kuyafakwa khona amatende lalapho kuzafakwa khona izitulo. And then u-Econet la sahambe wafaka i-booster ye-internet.
Umnumzana Sipho Dabengwa ngumne wabo kamoyi umnumzana Dumiso Dabengwa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu abantu akhangelelwe ukubuthana kobulawayo kusasa ekuvaleliseni umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-RBZ bathi ukusilela kwamafutha ezimota kubangelwa yikungethembeki izikweletelo kunye. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo nguntungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.